7 Studio 7 linjani basakazi linjani lonke ku Studio 7 ngicela lami like libale ama recording please ngiyalicela ngicela basakazi ku Studio 7 ngithi mina linjani umthakazo omuhle linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abantu abalandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi besukane lamaqembu ezinye inhlanga ngoba bona ngeke bazobe bavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga ake libuye abantwana bakamthakazi ngikhumbule ekhaya libe lizicabange ekukhuliseni inhlangano lilethe umthakazi wenu ngiyabonga ngikhuluma ngisegoli
Basakazi baba-Studio 7 nani lonke balaleli elilaleli Studio 7 ningangithanda ukuthi ngeze ngizane sibina ngizwe lokhu eqinisa ukuthi onkwayona siqedile konke bu silindele ilanga lezenzo ngisebenzisiweni ngisho njalo sengiqedile lonke du thina ngabasilazi emhlanganweni ngihlala lingu-3 emagondeni lokhu kuboniseli ukuthi abantu babhalisa amaseli sathi sesabele umthayo ngifuna ukuthi siphume kuvota sibuye ngobana bathi ngave kungakho kuselwa khona siphume kumavota sibuye sesiphumile kumavota sibuye sesibona lathi lapho siqonda khona asiso bantu bezanya sivotele zanye thina singazethe siqedile kodalela abantu abantu alila bangena bengu-3 abana oveti vele basiwayele emhlanganweni yenu njengamakhala isisho lusizo lusizo vele lisele yodwa vela kuyikwane kuyo lalishwane kakhulu akula bantu ngurobhana akula bantu labantu sibili siyeqedile yebo yekuqeda kwena sikuthi ongaseliweni lukhetha qedile ngoba lavele ithi yonkalilihlakaniphile kodwa lila bantu amaseli lalawabumbayo siwavotayo asiwavotele bekufuna abantu abantu lababona nasina isikhalapho nejeba asisavoteli uthabisa ukuthi besivotele esisifunayo sivotela ukulamulela umdanisa ohawuliswa egele ethisa umkakhe ethisa imbuzi yakhe wona mina ngakufithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho elikwenza nazanye yizilula ngiyasibona-ke sesifuna ukukhulula ukarivume nosikhawa usikhala abotshela ublessing wabulaya izanye khona sisake sibone naso sivotele isikhala la ukuthi baphume kuphela once sivotele uthanika siyakwazi ukusizele hawu sisiqalise out ye sivotela khona lokhu ukuthi isikhala kaphume abafazi sonke bafazi wonke umfazi wazalayo ukuzala kunye asicabange ngesikhala ngathi ngena emabhokisini sikhale ngosikhala ngathi ngena emabhokisini kusanoma umfazi asezihawule kangaka
Sibonga igama ngumoveli ungwenya edaluka la ngithanda ukulingelela imuli yami ekhona edaluka nabahlali bonke bakahawadi 19 khonapha elifane ezilapho lonke labalandeli bonke obhuti u-esarik ichuma lapana estrofrot labalandeli abohlelo ngiyalithandathandile iphile lapho likhona amen
Studio 7 kubasakazi abaqondile sakwabahlonzi mina ngingu-Robert Banda Makepes ngihlala eGogwe ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa kongazimbi ngithi abakungazimbi bonke egogwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami eziku-CCC ngithi hhayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangani ngiyabonga
Studio 7 ndithona njani Studio 7 thina siyalithona Studio 7 ya angivele ngihlale phezu kodwa ya mana kanti khona izolo lakithi Studio 7 ngithi nge ngibuze ukuthi kanti lisibuze libona uphilip kawule nabajosephthuma laba bathi kuwona kurayithi bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungiswa yonke indawo basibalela ngendawo zalapho kubona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho kuba kucala le mpahla ziyadula into ziyadula nemali yakhona le ibhondi ma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kathi ayithengi lutho nje ngithengele isinkwa nje kuphela so yabona nje ukuthi le nto efana nale leza ukuyibalekela bese ukuthi namathuba omsebenzi awatholakala awatholakala amathuba omsebenzi bona ukubhilibha kule abajoze ukuthuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izifo zabo zirayithi kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu studio seven ambona kule ndawo
ngilele umsazi ngifuna kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob sicala basaboshwe namanje ende abantu beZimbabwe bakubona lokho usupho ababhekane nalo ngaphansi kwegovernment yeZANU-PF ukuthi abafuni ukuthi kube le opposition kahle kahle bafuna one party state ukuthi bafuna ukusavota kodwa ngoba noma bekhulumela izandla obelieve gawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama abazitshela ukuthi bona enye five years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelezele ukhetho bephathi esenye five years so umbuzo wami sokutheni bona obelieve gawule iy'ngane zabo zikuphi and bazimisele i-future yiphi ngengane zabo ukuthi uma bengaphathi enye five years besebenzisa i-bond paper yabo leyi iy'ngane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula makhampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into bekuthengise ngebhonding bathenga izinto kwamanye amazwe ezingafuzwa lapho ezizofuna imali eyi-hard currency so bona i-RTGS yabo yena leyi bazitshela ukuthi nge-five years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyitholaphi ipetroli bazokutholaphi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sihlokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla namanje kuyahlutsheka iy'ngane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zizokuthatha ama-passport zibaleka zisiyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe iy'ngane zabo bona labo omalakhi inkumo labo obelieve gawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befusala beqilibezela ukhetho bebuse efteni i-five years basho ukuthi lezo ezifeleyo ziswela amandla okuya kwamanye amazwe zobe zinjani ake bebelo nendeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe omthandayo siyabonga